Ngiyabonga umsakazi ngikubingelele ngibingelela abalaleli emakhaya ngibingelele lonobhala jikelele lo sabambile kwesikhathane kungakayiwa kunkofa ngimhalalisele ngomsebenzi wakhe omuhle awenzileyo ubethilo vele ukuthi hayi yena ufuna ukuthi inhlanganiso le ilandele khona okuya ukuthembisa abantu sikhuluma nje sikhuluma ngoba kuthwe lati ngeyethu umzwilo bakuthamisa emuve ekhuluma kaningi esithi hayi laba sezana labo bayabizwa bonke nje abantu beZimbabwe lathi singena khona apho phela andathi singamaZimbabweans kwathiwa bonke abantu beZimbabwe inhlanganiso yenu le so besikhangelele ukuthi inhlanganiso zoletha utshintsho idemokhrasi nakho konke manje ma sebeqala labo kufana lezanu-ke yikuba kuthi abangu wasephakama wasethi hhayi ake ngilungise ngithi ngibisele back inhlanganiso kulapha vele ebithembisa abantu ukuthi yikho lapho esiya khona indlela ezosebenza ngakhona so laba abangakatholi incwadi emsakazi hhayi bazoyithola ngicabange ku-DHL bangalenzi iphutha-ke bazame ukuya ephalamende ngoba barikholwe ngo-section 129-1K ayibavumeli vele ukuthi bangene nje ephalamende bangafika nje laphana bazofika bathuthwe nje ama-visitors bafaka ama-ID behlala phezulu le kodwa ukungena phakathi hhayi abasengabahlonitshwa nje abasabasakwazi ukungena iziye phela indaba yakhona enkantolo
siyabona ukubana abebandla le-CCC sebehambise udaba lolu emthethwandaba manje lena lithini ngalokho
bayenze kahle kakhulu ngiyathemba ukuthi ma umthethwandaba la usuphume lesinqumo basamukele bonke ngomoya wenkosi kungabi khona othi yena izanu lekhu izanu lokhana khumbula phela ukuthi njengoba sebembiza ngezanu njengoba kuthabanga ngani so babuthabanga yena lo abathi abamazi asebekhuluma kake ngaye bethu bedakiwe eshabhini kwathini kwathini yo babuthabanga bekuclaster team ebinga south elidwa ngu-honorable Kapuza yena lo abamphikayo abathi abamazi bamfaka kuclaster bamhambisa le ukuthi ayosebenza uranile kuma-primary for ilobhengula amagwegwe waphuma number one futhi in terms of ukukhethwa ngabantu ngiwo wayephume umnumber one basebe-robha bamrobhayo kodwa-ke hhayi asisekho lapho namuhla into ekhona ukuthi inkantolo izofika laphana ibisifuna-ke i-constitution uba kuthi abangulayo laba abanye abala kodwa-ke angiyishiye leyo ngingaze ngathi pre-empt the court anto yabona inkantolo izobheka konke lokho kodwa mina nama ungambuza mboni ngathi bakuthabanga umi kufooting eright kakhulu esolid ngoba ukhuluma ngokuthi ufuna ukuthi njengoba kuthiwe yinto yabantu le abantu kube yibo abakhethayo bangaze bakhethelwa ngumuntu bese kuthi abantu bona abakhethayo sokuba ngabantu abaphuma kubo le yinto phela emangazayo abalethe ngapha abafake ngenkani abanye bebuye kuthi bazoncedisa qhu sobe ngama-councillors abakwazi nokukhuluma nje igama eliyi-one lesindo abakwazi nje ukulikhuluma so ke hayi mina ngiyambonga ubaba uThabanga uliqhawe elifuna ukubisela le nhlanganiso ethe iyinhlanganiso yabantu kubo abanikazi abantu ukuthi hayi zikhetheleni lina ethatha abantu bakubo ifike ihambani laphana emathebeni ifike lingene kube yini eliphethele.